Zimbabwe community in South Africa sidlulisa amazwi okubonga kakhulu iKings and Queens eyiyo esincedileyo ukuthi isithwalele umzimba wesizalwane seZimbabwe ongumfowethu Sipelane Ngwenya owaseDlombe odlule kwele South Africa ngeviki eliphelileyo lapha angazange athole khona usizo esibhedlela. Bekunzima kumuli yakoNgwenya lababondebele ukuthi bathwale umzimba womntanabo bawuse eDlombe. Kodwa sibonga kakhulu ukuthi Kings and Queens yasingenela yathi yona izathwala zonke izindleko. Yikho ke siyabonga kakhulu abe Kings and Queens, njalo futhi sikhuthaza izizalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa ukuthi zibe lama policies ngoKings and Queens ukwenzela ukuthi nxa sekufike isikhathi esifana nalesi esehlele abakoNgwenya kungabi lomthwalo onzima. Siyabonga kakhulu.
Yey baba Mabhena, kusitshela ukuthi isidumbu sika Moses thwalelwa nini ekhaya?
Kukhangelelwe ukuthi umzimba kaSipelane Ngwenya uhanjiswe ekhaya kuloleli ivinge njengoba bokuyiholiday yePhasika. Kusele nje iphepha elilodwa okumele liphume econsulate yaseZimbabwe njengoba kungamaholiday baliphumanga. Sicabanga ukuthi njengoba kusasa kubuyelwa emsebenzini kuzachasiswa kusasa ngolwesibili ukuthi umzimba uzaphumani nxa amaphepha wonke esehlangene. Siyabonga.